abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, izanekisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele ukuthi ugovernment afacilitate. So kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone i-ministry ikwenza. Ngikela ngikutshe le-example, sebeqalisile ukungifonela omama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama-policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu. Ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo lina ngwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu, amacansi, into ezinjalo. Likhuluma into phela ezingani zimodern, into ezingani zizesimanjemanje. Kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho.
Kababuye labo lamacebo. Bona balamacebo bani? Angisho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela. Abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ngisabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayi phambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry, lawe okuministry ye-tourism, lawe okuministry ye-agriculture, kuyini ongakuvula ukuthi ama-SMEs lawana balamabhizinisi ku-tourism, ku-industry, ku-agriculture bakhule bafacilitate labo lapha kulama-trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amacebo abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonokho. Ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu, babe bethinga ingcebethu omama obaba babe bebaza imithini lapho hayi esikufunayo thina ukuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo